sokuyisika disendaba ku OA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakulu khonale, ayisaphumi sebeyifake ezikhwameni, ayisoze isincidi, kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala zidlela amabeli.
Le Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu, inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaliceda, kodwa ngokoma woma kwelizwe, ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time, sometimes amanayithi. Roughly kuyangiphilisa nje since ngaqalayo, but lesi hhayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla eGobulawayo. Owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthethwandaba witheswe amacala amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekanele somiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yeseEl Nino. Kubika uNokthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle, uNkosikazi Sithembiso Nyoni, uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe-Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi ngisababhalele ukuthi bakukhangele then when the service on sesihlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa nguNkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFuller Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakulu khonale, ayisaphumi sebeyifake ezikhwameni, ayisoze isincidi, kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala zidlela amabeli.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda, ukhansila ka ward 17 eMabale.
Abantu bedlelwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu seziziningi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi lempila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezahlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila kaward 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bezaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawa lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
UNkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo, okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance, othi bona kabavumelane lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le-tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions, awuvuki nje uthi sengibulala.
Ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe iCITES kazivumelane lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele parlamente leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Se lokhethe kudaba olufanayo abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzwa Chisa Swanda uxoxe laba emadolobheni labahlala edolobheni lakoBulawayo.
Kukondoda zibonele ebantwini kulezi nsuku indlala ingenile ukwenzana senzile moyo ongelandoda wanabantwana babili uphotaphota edolobheni lakoBulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sidle ekuseni nje abantu abaye bephuma nje sidle khona lokho sokuphuma nyaze ngiyekudla futhi intambama ngangazizanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni sinjalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo olegciwane le-HIV.
Esikali kudle ekuseni nje ntambama because jutho ukuthi imali ayikho kuyakusukhetha futhi ukuthi naleyo i-breakfast sikhavi lunch so siyakudla ntambama.
Omunye uthole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje bengadlanga bengakayivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawami uyingokazisauwanduna size ukucela ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutha izifundo zakhe eCollege International University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, ischool fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale and lokudla endlini akusela kudla. So lami ngicele ngibone ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi okuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka ngakho-ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda kodwa ngokomo womakelizo ilizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time sometimes amanayithi roughly kuyamphilisa nje sengisingaqalayo kathe sehayisanethile ukuthi amindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tesmond Ntini inkokheli yesigaba selobhengula uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile sihlangana labantu ana abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu kodwa kulusizi kulakho konke yikuthi uhulumende sewapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizoqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isitshaya. Uhulumende kumele akulungisise lokho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athingele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athingele ukudla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Yimele Studio 7 ngikoBulawayo ikamela munyeza Jesus Banda.
Wayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona le kwele Botswana.
Ukama umiswe mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena osezaphenduka emthethwandaba mhla ka 23 Mpandula kuzothoniswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezangekho emthethweni lelovu khohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kaMasisi ozama ukumdlisa luklubu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnzana Lawrence Oketize uthi ukuphendwa kwakhama kutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usekuyile ukuzakhankasela ukhetho.
Ukuphendwa kwakhama engalindele ukuthi inenye yokugqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphendwa kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le stiff competition yenza ukuthi iruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo onke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi special ama opposition parties, people they are now going to focus ukukhama.
Ocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezizathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi awenze okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli ngigugele elizweni elingasilo lami.
Uthi okwesibili njalo ongabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi ukhama ubefuna kufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha uMasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka 2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. UMasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi kuthiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLetho ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le-Ukraine. Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. UMongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele ele Melika lamanye amazwe akumanyano we-NATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba uMongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, ikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhlaka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni, lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amaningi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphepheli kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngoNhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. NgoZibandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula uBhishopu wamaKatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018 lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephumelo nyaka okhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo ngumbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, njani? Hayi, lingelela. Simangazwa nje izanu le. Behluleka nje ukuhlonipha imfundo. Mathisha kunini ekhala ngeholo. Imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo ongafuni ukuhlonipha imfundo. Imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokhu. Asazi kumbe kona abahlali meeting le cabinet yakhe bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabhidla la silungiseni la. Bavele bebuye lento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje. Into abayaziyo ukuthi abantu bebopha abantu abahalacala yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebelenhlanhla bewuzwe lo mlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithubanyana. Ngicela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani. Singabi iziphofu, limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba azikuphela, ezakusuka kudaladala lanamhlanje izohlala zikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizikuphela, bahlala besicuya njalo nje kusukela kudala. Loba yinini noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani utheni, okusalayo abantu abamhlophe bahlala besilele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka kubuya elizweni lakithi badala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi. Noma ngaze kube la i-political party, as long leyo political party ingeyabantu bempumalanga, ngiqinisile ngiqinisile, siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Yalibingelela sizwe sakithi lonke magwakithi ecekwini sesikhulumayo, sikhona lapha sikhalaza. Kuke ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibadlondi izana, siyizondi kodwa isenzo siyasisonda. Yikho ngizakudinga futhi lokhu, izana isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuke ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuka echolocho uzuzofika khonapha emuye esikolo lesi esilapha emapulazini. Koko khona umubi kakhulu ukudlulisa, umubi kakhulu, amatraka sezivaleka segebhelo wethu lwawosolusa. Sela mangakhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalaza bese ehambe ngibopha abantu. Hhayi, lokhu siyawuzonda kakhulu vele.
Studio 7 nje. Inkinga siyafaka amarekhoda lisifale uyafaka wethu, angazi umbe sikhuluma into ezingazwakalile. Kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka amameseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma day everyday, abanye asizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202-465-0318. Uhlelo What's a Friday kuleviki sihamba leqembu lerumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka elupane kodwa licula likwele Botswana, lapha umholi walo uphethe amasingi abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi yasetsha uFacebook igama elibhalwe Dumorusha Express Band. Ikati ke nenomboro zethu zithi zona +26 77 40 171 41. Yakwazi ukungithola khonapho kuWhatsApp ma ungawufuna ingoma zethu, siyakwazi ukunikeza zona. Yathi nakulula ku-inthanethi ziyatholakala, la ku-TikTok sikhona, wasetsha Dumorusha Express Band uyakwazi ukusithola khona. Mawufuna ukuxhumana nathi yizo inombolo zena esisebenzisayo, ukwazi ukuba lolwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sela lisikhala silathi siphakame sikhule lathi size sikwazi nathi ukufika kule level esifunayo. Anyeke sibe nalutho ngaphandle kwabalandeli. Isikhala silathi siphakame lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, sofuna ukuthi sithule ama-supporters sikwazi ukuthi siqhubeka silenzela into enhle kubalandeli wethu. Siyabonga.
Rumba umculo weqembu le Dumorusha Express. Yebo, bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungamela inkomo uhlelo Woza Friday. Luyalandela ke uhlelo le Life Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu olivalelisayo. Yimi usithandekile emhlanga ngikhona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.